Ngimethemba uyakwazi kanti ukuthi vele lapho okule okukhulumisana khona ngendaba zenezo zokuthi abantu babambane vele kuyathatha isikhathi. Kodwa mina engikwaziyo yukuthi kuzaphutha kuphela. So kuseduze ukuthi kuphutha ukubala kulunge.
Wena ke
mnumzane ukuthi futhi nabantu
hayi ungaqhubekela phambili.
Uyakwazi ukuthi nabantu babe bebone ngathi sokuphuzile. Kuyaphuzwanga kodwa kungukuthi la likhulumisana kumele likhulumisana lithi selikhuluma nabantu selilento ebambekayo elivumeleneyo lingazake liphonge ukuphangisha ungabona into ethangisa ukwenzakala iyabe ivele ingasezifike ndawo so kumele libe nesiqiniseko sokuthi la selikhuluma ulutho yilutho yinto ebambekayo into futhi engasezidilizwe noma mbani.
Ye nanto udaba mnumzana Ndebele uthini wena ngodaba lolu lwama memorandum la?
I think from way back in 2008 abantu bezimbabwe babevele befuna ukuthi i-opposition ibambane because kuyengeza amathuba okuthi ewine ngoba ungakhangela ama-results ka-2008 I mean eka-2013 i-opposition ingayawina emat-north nemat-south ngakuthiwa babebambene so nxa bezaphuma le nto enhle kuyabukeka lokho but okuhluphayo isikhathi esiningi ngama-opposition ezimbabwe ukuthi one wonke umuntu ufuna isikhundla so nxa sekufika ezikhundleni lapho yikho lapho abazaxhamana khona okwesibili ukuthi abantu bale ukuzikhukhumeza engathi khona ngama ego okuthi mina vele nxa ngingayisime ngenza lokho nxa ngingayisime ngiyikhokhela i-coalition then awusezibe khona so izinto ezimbili engibona ngani zibulele izimbabwe kakhulu nxa sigayele i-coalition because it's all about egos it's all about izikhundla ukuthi ngubani ozathatha apha amasithi ngubani ozathatha siphi isikhundla.
Uyavumelana la yini Mandlovu umnumzana Ndebele lapha thi yena khona kukhanya izikhundla yizo ezizaphazamisa lokho?
Ngivumelana layo kodwa kwakhathesi kanti kangiboni ukuthi kulo muntu ozakwenza khona lokhu ngoba kukhanya vele siyadingana nxa vele sizimisele ukuthi kumele sikhulule abantwana bezimbabwe kumele wonke umuntu akuzwisise ukuthi ngakusozikhundla isabhawuti abantu abantwana bezimbabwe yebo silaba abantu abanye abavele belama-igos abo la ikhundekele seyisho ukuthi kulabanye abantu vele ababhizi ngezikhundla bengalani labantwana bezimbabwe but into ekhona yukuthi wonke umuntu khathe sekuwu-opposition uyakubona ukuthi vele nxa engahamba yedwa ku-election akulanto angayizuzi izame iyabibuyela futhi kuphawa so ngilethemba konke khonokho inkulumo ezikhulumisanayo abantu baza kubona ukuthi kuqakathekile ukuthi sibambane khonokho ekukhulunywa ngendebele ukuthi vele ngabani sasibambile nge-election edlulileyo ungabambanisa amavoti azuzakalayo kuma-opposition ayedlula inamba yamavoti ezanu-p f endaweni eziningi ikakhulu elisini langapha emandebeleni so kuqakathekile ukuthi izikhundla sizishiye eceleni and kucacile kwabanye abakhokheli ukuthi vele khathesi indaba yezikhundla vele kayisebenzi njalo nxa lisebenzisana kanti nxa lifuna ukusebenzisana sibili okuqondileyo akumelanga liqale ngokukhuluma ngezikhundla kumele liqale livumelane iconcept yokusebenza ndawonye bese licina ngokukhuluma ngezikhundla selivumelene ukuthi ye sizasebenzisana ndawonye.
Mnumzana Ndebele, wena ubona njani udaba lolu ikakhulu nxa sikhangela ukubana sokulo mnumzana Nkosana Moyo yena ongene wathi lokhu okokubambana yikumotha isikhathi yiko kwenza ukuthi amabandla aphikisayo engaphumeleli, ukubona njani?
Ubasana awuzisukela izolo ngiyethemba ukuthi yena nxa ngikhanyele i-situation esikiyo ifana le situation ka-2008 ukuthi even izane ingabusa engawina abasoze benelisa ukubusa ngenxa yokuthi into vele azimakutho so okukhothana ngabantu abakhangelela ukuthi okay in case kube ne-GNU lami ngibe ngiyi-player okunye futhi uNkosana ukhangelela u-2023 yi-still as age on his side so funa ukubona ukuthi akuthi ngiyize umfula lo ukuthi ushona okunganani bese zisiya phambili ngoba in any countries I mean asikho France lap, asikho America so it becomes difficult ukuthi wena ungabuya 13 months before the election uthi uyarun i-presidential election ungela party ungela ama-structures ungela ama-MPs let's assume ewine lokhu zakhona i-presidential yakhona how is he going to run the country engela ama-MPs so it's ngemethi zika-grade 1 kuthiwa it can't